indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapounds. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kusizekele kube nempahla.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kweMelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke Tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha umbebabe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho. Angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjani kumbe sokungakhanyani kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba samaShonaland West kubandla leMDC sekhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ugazela imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni eMelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli zindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kweMelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho welizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho welizwe.
Mina kwami ngena lapha ngibona ngani isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangikhona sesifikile. Ngoba sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kugcizekele kube nempahla, kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory emainders, kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima, ukwemba izinto ezingani ezilemali ezithengiswayo, njalo kukhangele ubona kuyalungiswa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhidliza amabhizinisi lokusebenza kahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanye zero. Ubona ngani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana idanger yokuthi khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana le inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi i-monetary policy, kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sithi kubona ukuthi uhulumende nxa ekwenza lokho yikho kusuka kanjani lenku le lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokho kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele ukuqondakala obana ukuthi inhlanganiso nane-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBhilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond le-RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanxa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele Studio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqinisweni baba, amathembu nganasiselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke ungathakuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sikuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right kuthi ngoba kuyena lele elalikhona imali sasinethemba ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right hawu kathesi ha ayisathengi
ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo kuliqiniso yini njalo kuhamba njani
imali njengezitolo sokuzibamaretha sekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebeqheze amaretha kakhulu kudlula phandle ku-black market ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar irate yesitolo is 450 kwezindawo 430 phandle kubo siphatheleni irate isikubo 360 so suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitofu athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babo iyimali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamanzi isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. Umnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kamnumzana Chamisa umnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. Umnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela umnumzana Komichi, umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lo nkosazana Paulina Mpariwa. Umnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele, lo mnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana akubanga le ndubeke eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota into esalazenezo abantu akade bengalungiselelanga kukhanye ngani abantu belungisele ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe kukho khona ukuthi abantu abasuka ngaba bathola kade bekufisela kodwa khanyana hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene amaphrovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo ezikhokeka sebenza ngayo njalo ngendlela esesebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kukakhanyika kube nale ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo gcele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni
umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kuprovince emkhethileyo
uPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjalo kumbe sokungakhanyani kwinto enzima njalo ukuthi abe khona akukho akusinto ngakho emthethweni njalo abantu nxawe ukuthi mhlawumbe babe besaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nxa engekho ngakho angiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho kungasenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku Congress yase America ube ngeke uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokho akuthembisayo.
Kunzima ngoba amashopu ethu aluthwa ngoJanuary kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi-acti ngalutho. Uhulumende wethu wathi sibisa ama-forms submit ukwenza ukuthi basinike amaloni ukuthi siqalise amashopu ethu but akula action eyenziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembiselani into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Ngiyacela ukuthi ngabe yayenza i-action masinyane i-government isiphathise. Kwalile kumbe imali yangkhona sebedlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amafomu ethu amaloni kuhulumende asazi kumbe sizathola imali. Kodwa ke isikhathi sesiside sho silokhe silindile. sasizo sahlanganisa lapha nalapha ukuthi lathi sikwanise ukuthi sine ngenyawo zonke.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa omakhale khukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yamaretsi isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho yerethi ekade ikhona ekuseni ntamba usiyatshintsha ufice irethi siwu-400 uma ngalo ukuthi kathi njengoba seyithayilosi kangaka uthayilosi ngenxa yotshintsha kwamaretsi so and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni osiphatheleni bakhona bakhiliswa ngamapholisa la bengafica utshintsha amapholisa akhona la afika ehle akubophi so ilidoa esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Mbambo oziqhatshileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shop yempahla uhlupho esihlangana lalo ngama-rates awemali akhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane. Nxa sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa. So yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngozibandlela bathi lokhu bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga limali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babo somabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni ye-IMF le-World Bank kanye lombiko kamphathi ntambo wezemali oyokuthi eleZimbabwe elizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigabeni seCastle Laga Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi kuyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League kuyilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo ingcitshi zomdlalo wenguqu zithi impumela yomdlalo wakusasa ozagqutshelwa enkundleni eBarber Field izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco seligi. Nyakenye emdlalweni ofanayo iqembu leChicken Inn linqobe leDynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Field. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalo kusasa. Iqembu leTel 1 lizemukela eleZPC Kariba ngasemandaba kuthi eleHarare City lizadlala leli Highlanders enkundleni eRuvaro. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Dandlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esigodlweni.
Sihlala sile njongo eyokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kusizini yonke idlala indima yokulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs lidluliselwe phambili ngoba inkundla bekumele udlalelwe kiyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse ngensonto lakho. Umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCAPS United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWangi lizamukela iNkezi Platinum Stars naseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLeyata ngaseRufaro ukuthi iqembu leTriangle lizanqekelana leManyika Diamonds ngaseKipo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba lumayelana nalomdlalo wenguqu, uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshantsho zezwekazi laseAfrika azadlala njani emncintiswaneni ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu bafakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuliqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa ele-Nigeria, ele-Morocco, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Algeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa ele-South Africa, Uganda, Benin, Mauritania, Madagascar kanye leKenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abaliswa eleNamibia, eleGuinea Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye leBurundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kwimidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambalim komile wena. We baba, gonze magnum saba. We baba.
Was a Friday. Uhlelo lwe was a Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazela Imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuNtungamili Inkomo esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade likaGazela Imnyama elesibili njalo lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalade ethi nengoma. Yona ingubani kahle kahle linsizwa?
UGazela Imnyama insizwa eqhamuka phansi lena kwelaseKhezi. Igama lokuzalwa nguThiyambiwe imfoka Ncube kusho kuPhalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMasikhandi ngoba umculo kaMasikhandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngisho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvela wahlala ungaphakathi kwami. Wazi wathi uma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJazz Maraveni, ngafunda ukudlala wona umculo kaMasikhandi.
UGazela Imnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ingoma ugazi uhamba lo Rachel. Kodwa ingubanike lintokazi.
URachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel, kodwa kungintombazana wakabe ngisho nedlaladeli lodwa. Asengithanda ukuthi ngisebenze laye kuleli dlaladeli lami ngoba ngifisa ukubana laye asifinyelele ebantwini emculweni wakhe.
Atholakala ngapha amadlalade yakho gazi?
Idlalade lami leli liyatholakala lapha koMlawayo ukhona 4th Street no 5th Avenue Cell Media Shop, lapho elitholakala khona lithengiswa khona ma okoMlawayo. Abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096 0785391096.
Hayi, siyabonga thwasa lika James. Uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi.
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo Woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwele-Melika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathese ngelithiya kuStudio 7 Live Talk igama uChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.